So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 21 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili
ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha ekho kuzakwenza ukuthi iCovid ingasabalali.
Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Ikakhulu omama ababelethele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 sokuthiye zihlupheka. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo komadlambuzi ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Umphathi ntambo obona ngokwethula kwembiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi abangahlatshwanga abasoze baholiswe imali eqondanela lumkhuhlane. Uthe njalo uhulumende usehlise inani lezisebenzi zakhe ezilokhu ezisebenzela emahofisini laya ku-25%. Imithethwandaba yona isizavulelwa ukudlulisela amacala kuphela phambili i-remand. Le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kobulawayo umkhuhlane lo uloke umemetheka ngamandla lancanje bebanengi abahlatshwayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Isimo kobulawayo simbucayi nxa sikhangela inani labantu abatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 njalo lanani labantu elibulawa yilo umkhuhlane. Ungakhangela uluhlo oluphuma nsuku zonke iBulawayo ngenye yezindawo kumbe ngelinye lamadolobho eligijima phambili nxa sikhangela inani leli okuveza sobala ukuthi umkhuhlane usufikile we-COVID-19 njalo uyamemetheka. Yona leyi i-variant entsha u-Delta lo khanya usesabalele idolobho. Ngokunjalo-ke njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association siyakhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini. Ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha ekho kuzakwenza ukuthi iCovid ingasabalali. Nxa abantu lokhu besiyagcwala edolobheni, begcwala emabhasini, begcwala emchoveni, kuzakwenza ukuthi ivariant kumbe igciwane limemetheke nsuku zonke. Ngokunjalo-ke sikhuthaza ukuthi abantu kabaqaphele bahlale phansi.
Bona abadinga ukuhlatshwa bayenelisa na?
Indawo zokuhlatshwa kobulawayo zivuliwe zaba zinenge, amaklinika kakhansila amaningi avulile ukuthi abantu bazohlatshwa i-first dose lehlatshwa. Kodwa-ke akhona amahebezi aveza ukuthi esikhathini esiningi nxa abantu bevuke ngovivi uyafika abe ngunumber last khona le kugcineni, kube sokusithi-ke nxa sokuvulwa laphana kube sokubuya inani labantu abaningi bazogcwala phambili, okuveza sobala ukuthi sokusiba khona inkohlakalo esisenzakala ngoba khanya abanye bazuyela emini kodwa bafike babe phambili emzileni. Ngakunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi abezempilakahle bangaze bavumela ukuthi kube le nkohlakalo enjalo. Umuntu nxa evuka ekuseni kaphiwa ithuba lokuthi ahlabe ngesikhathi kuhambelana lokuthi ufike ngesikhathi bani. Khonoko-ke kuveza ukuthi abantu sebesukume ngobuningi benanzelela ukuthi igciwane selimemetheka ngesiqubu esikhulu. Wonke umuntu usefuna ukuhlatshwa. Sibonile la kuhlatshwa amavenda laphana ngemva kwalokho-ke wonke umuntu wasukumela phezulu bafuna ukuyahlatshwa endaweni ezijeneyo. Kodwa-ke sokusiba khona ubugwelegwele le nkohlakalo esisenzakala kulezo zindawo lapho kuhlatshwa khona. Siyakhuthaza ukuthi uhulumende akuqaphe ngehlo lwekhozi khonoko ukuthi bakhona sebethwala nzima ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi sebesiba khona benza amacala enkohlakalo.
Ungasela ukuthi udaba lokubana izisebenzi zikahulumende sezizahamba zizilutshwana ezisilinganiso esiyi 10% kuphela kuzaphambanisa njani umnotho welizwe
ngenxa yokumemetheka kwegciwane le COVID-19 uhulumeni usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i 10% kuphela konoko siyakujabulela ngoba kuza kwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu base balutshwana kulezo ndawo abasebenzela khona kodwa ke konoko kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uZulu izinga lakhona selizakwehla sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlule 21 days engazange asondele emsebenzini so khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani lifika phose ikhulu sokuzakwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga khonokana sokuzabangela ukuthi ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ugatsha lwezempilakahle kalwethulanga amanani aveza ukuthi bangaki abahlaselwe yiCOVID-19 kumbe ababulawe yilumkhuhlane izolo. Kusenjalo izakhamizi zemaphandleni kwezinye indawo zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuzitshiye zihlupheka ngamandla ngoba zingasenelisi ukufinyelela inhlelo zokuziphilisa. Isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inhlelo ezingasafezeki lula ngezitholakala kwezempilakahle ezemfundo kanye lezokuthengisa impahla.
Sizakhangela endaweni enjengelupane ukuthi isibhedlela lapho asithengiweyo isibhedlela esinjengesebluke ofumana ukuthi amanye amawadi amavilesini angumango omude kakhulu ukuthi abantu bafinyelele. Kungakho-ke sokule iliko eminingi yabantu ikakhulu omama ababelethele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi adingakala mhlawumbe inyanga zonke anjengemkhuhlane we-HIV. Ikhangele futhi lokufunda kwabantwana izikolo zivaliwe akula ngendlela abangafunda ngayo masibaqathanisa lebemadolobheni akula ama-online lessons lokuthiwa ama-online lessons ukufunda kusetshenziswa ubulembu ngendaba zokuthi emakhaya amagagasi kawakho angeke njalo bafunda besebenzisa ama-radio abantu baphila ngokuzithekisela nxa kuvalwa kuthayiswa ngabo kuthiwa akuvalwe ngabo-3 emini amabhizinisi konke khonokho kuyakhathaza abantu abasebenzayo abakuyinkomantesa kuyawoda kwezinye indawo kabasenelisi bahamba kuyewoda emadolobheni amakhulu anjengaboHarare eBulawayo abanye sesiya kwelizwe konke khonokho kuvaliwe.
Kodwa besibona ukuthi indawo zemaphandleni ziyathola usizo kunhlanganiso ezizimeleyo lakuye uhulumende ngokwakhe. Simbonile sithi kulama-radio ayi-200,000 alethwe emaphandleni kuyasiza yini?
Uzafumana ukuthi kazenelisi yenqathelwa ukuthi zisebenze ngenxa yokuthi inhlangano kayivunyelwa abantu kabavunyelwa ukuthi bengene ezakhamizini kuthole ukuthi kuyinto okubahluphayo. Ngakho-ke ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo lakho ngolunye uhlupho olukhona qinisweni akukho okumangalisayo osokwenziwe nguhulumende ikakhulu nxa ngikhangele kuziqinti kwasesebenzela khona emathebeleni not isikhathi sokuthi ngaye sibona uhulumende eqakathekisa ukufaka ama-boosters engxenye angabamba i-network kwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda. Ama-radio izwile sukubala kumbiko ukuthi kulama-radio afika 200,000 azaphiwa abantu kodwa sikaboni lutho lusenzakala emakhaya kungakadistribute kumbe abantu baphiwa ama-radio emakhaya akuqale kukhangelwe kabanzi indaba yamagagasi. kusenjalo singagqugquzela uhulumende ukuthi kulezi ndawo ezilisethezana ezilithwana lapho kubamba khona amatakhadi bazame ukuthi lawo maradio kubonakale ukuthi adistributwa ngendlela efaneleyo engazahanjiswa kwezinye indawo kuphela ngobuningi bawo kodwa asabalaliswe indawo zonke kulazo ndawo ezibamba amatakhadi kodwa lezo zingabambiyo bazame ngamandla wonke ukuthi abone ukuthi amatakhadi ayatholiswa ngokuphakisa kwenzela ukuthi abantu babe ne-information labantwana benelise ukufunda besebenzisa amaradio.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngoyinhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane. Amapolisa athi abophe abantu abalichumi phezu kwamacala okuntshontshwa kwezifuyo ezigoqela inkomo lamadonki kwamadlambuzi ePlumtree. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko izolo esithi abantu laba babotshwe kulandela ukukhwela kwezehlakalo zokuntshontshwa kwezifuyo ezigabeni ezifana lekhanda mhlophe, Kombimba, eJuchume, eNsubula, eMahole kanye laseJaboroma. Unyathi uthi izakhamisi zibambe iqhaza lamapolisa zathungatha umkhondo wamasela la ayatholakala eCholocho lapho okutholakale njalo amadonki angamachumi amabili lambili abentshontshiwe kanye lenkomo eyodwa. Sixoxele sakhamuzi sakombimba umnumzana Mokincube.
Ayaya lokho mpela ayayi mahlabe zulu kuthi kuthi ngiyabonga ukuba khona lapha emsakazweni njengoba ngikhuluma nje. Hayi hayi kubhokile sibili okuyizinto kwakhona noma nje ngingazanga ngendawo kodwa ngikhona sikhangele. Hayi izifuyo ziphelile sebetshontsha lasemini batshontsha langezibhamu vele ilizwe litekile sibili bahamba sibili khonale bayabamba abantu bathola lamadonki babuya lamadonki sibili amaningi abanye bathola abo kuthi kuthi lapha vele iwadi 10 lapha sithwele nzima ngawo amasela amasela aphuma komthina umthina kusecholocho laphana mawuyeqaka bodubute usiye emgodi masini uyabe usufika khona indawo kuthiwa kusemthina ebhuzwini bacatshe khona phana abantu bakhona izigebengu ezinzima sibili dungamini sithwele nzima sibili ngakhona lokho.
Ungathi kubhahile kakhulu yini ukuntshontshwa kwezifuyo khona ngapho?
Hayi kunzima ziyatshontshwa sibili kathesi ke futhi sekutshontshwa sekuyikuthatha ziyatshontshwa inkomo yonke into odonki avele akula nto engasitshontshwayo khona la kuyatshontshwa sibili okunye kumangazayo sesiswele lokuthi plani bani engayenziwa lokuthi uhulumende angayenza njani ngoba ukuthi sibamba umthetho ngezandla mbona ngathi kungafa lo muntu. So into yakhona mpela sizama ukukhulumisana labo uhulumende ukuthi into esihlupha yiyo lo mkhuhlane i-corona labo sebethatha advantage nge-corona ngoba babekwazi ukuthi ngama 6 o'clock siyaba sesilele ezindlini asivuki bona babe sebebhizi abele bazithatha khonapho emahlangeni bangena sibili bevela khonale beqa isidaka sonke bebeyabeqabukwa Kombimba bengena emasimini ethu betshontsha beze betshontshe zebhamba zihingwe konke khonapho ngoba inkomo ziyaba zihlangene lamadonki khona lapha emasimini ngoba amasimi ethu ahlangene siyavuka sibona ngemzila kuphela and abantu bakhona izigebenga kodwa ke hayi siyaplana lathi ukuthi singayenze njani ukugebenga bakhona but ezilonge uhulumente ngasisekela hayi sizaba le planning enkomo.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla eNew Zimbabwe ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa laye wathenga imitshina yokungena emafonini abantu nguhlu bengakwazi ePegasus yona eyalungiswa inkampani yakwele Israel. Udaba lwemitshina le soludale inkulumo emhlabeni jikelele. Umsakazo weZBC wona uthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko ngolwesine oqondane lokusetshenziswa kwemali awethula phakathi laphakathi komnyaka owemedia fiscal policy. Iphephandaba leChronicle lithi obe ngumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South uMnumzana Ravelani Joweni ungcwatshelwe emzini wakhe eBeitbridge izolo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7 ukhulumayo ngulinda idabuka enkaya. Ngihluphekile lami sizwa ubaba okuthiwa ngumega Sibanda ikhuluma ngokulungiswa kwemigwaqo. Ibonge uhulumende ngabake ngekubenzela khulu. Nginenkaya ngikhule umgwaqo osuka kobulawayo ufile namanje usafile. Usuke enkaya usuya kobulawayo usafile namanje lo mgwaqo. Kanti thina simele ngubani? Mina sengize ngini lo mntwana. Umntwana seza kuba lo mntwana manje ule 20 years. Mntwaneni layo mina ngikhule umgwaqo ufile. Kanti thina simele ngubani? Asikwazi abakumisayo le hulumende abakukhulumayo. Lokubi lokho kwenziwa ngaphi enkaya umbokoni wayo ngayona leyani indawo ukuthi inganakwa bona bayakwazi. Ibhayibhelithi kuMateyu 18:18 ukubusa umhlabeni lasezulwini kubotshiwe. Okwaba kubophayo kutsho ukuthi lasezulwini bazokuphula kubotshiwe. Ngakungokubi kulicala abazalimela lelo. Njalo sihlukumezekile singamaNdebele sitshiya abantwana emakhaya sisemazweni. Ngihulumende esihluphayo siswele ukuthi singenzani ngaleyani indawo kodwa siyakhuleka. Ezilongu sikhuleka sibiza amagama ehulumende lesiphekisayo. Inkosi izasiphendula njengabantwana bako-Israyeli baphendulwa yinkosi bathole ukukhululeka. Bathi sizakhululeka isikhathi siyeza. Sihluphekile abazali bethu sezwa kuthiwa babula. Sihluphekile sesitshile abantwana bethu asibakhulisanga abanye abafundanga basazi ukuthi injongo yini kodwa siyacela ukuthi inkosi sikhulule.
Njani ku studio 7 linjani kona ngapho thina siyaphila ngapha siyaphila iCorona sibahile elizweni leZimbabwe. Corona sibahile elizweni lakithi. Ngifuna ukuthi ngamafichane ngeCorona le ngithi kap kap. iCorona ayisiko ukuthi konzelwa ngabantu kuphela. iCorona okuyenza ukuthi ibe nengi okokuqala amabhasi kaZupco abantu bayaminyana amabhasi malutshwana ngoko kwenza ukuthi iCorona imemetheke. Okwesibili iZANU iyayenza imihlangano iCorona yiko kwenza ukuthi imemetheke. Okwesithathu amapostoli ayenza imihlangano amachurch abo yiko kwenza ukuthi iCorona imemetheke. Akuhlakanipheni kudingwe indlela zokuvikela abantu abeZimbabwe phezu kwalowo mkhuhlane ngoba uZupco uyathola abantu beminyene belayinile ngapha kuyabe kuthiwa abantu abenzo social distance abantu njani kulokho kufakwa ama lockdown. Government kayilungisa into zayo. Ngiyabonga.
Sanbonani ba sakazi beStudio 7. Sanbonani bantu bonke beZimbabwe ikakhulu abantu beMatepeleland. Okuqakathekileyo ukuthi sifikele lolu bhubhane olukhona ngokulandela iziqondiso ezibekiweyo uhulumende ezama ukuthi ukuthi sizivikele thina, sivikele labantu bethu ukuze bakhule babe ngabavusi bakusasa. Into esingasithi khona kulabo abazama ukuhlakaza iZimbabwe beyiqhuma phakathi, ayisiso sikhathi sakhona lesi. Abayekile ukuhlakaza iZimbabwe phakathi, bayekile ukufananisa i-MDC Alliance lesana. Ayikho enye iphathi kuleli eleZimbabwe elamandla okulwisa iZANU-PF kwedlule i-MDC Alliance. Yikho nje umnankagwa leZANU-PF labo bonke nje ongamaphathinyana lokho kunye bebhizi bengalali nge-MDC ngoba bayakwazi ukuthi i-MDC yiyo yodwa iphathi engangena embusweni ilizwe leZimbabwe litshintshe lisuthise abantwana beZimbabwe. Ngoba esikululelayo lapha silwela abantwana beZimbabwe ukuba bakhululeke.
Yebo yebo Studio 7 linjani lonke? Hayi siyadaba ngezinto elisenzela zona. Nambe sithi ke mphawule laphana ngendlela sayizwaleka dagwili kati iphelela ngaphi kayigcotshwe konke laba abantu ababantuabesibona indaba into zakhona zingasebenzi zisuka ziphele nje ziya ngaphi. Into le libona engani izaphedakani sebebhizi likhampeyina waye lingakhampeyini ngezinto ezinhle kati kati ezivelisiwa lama-NGOs lithi sense zepolitiki lingena ngaphi? Lina bebelisinceda laba abantu besiphilisa besinika ukudla konke nje ziphilile yikho lani likhona khona ngapho yibo bona babantu ukuthi libonge seliphendulele inkulumo. Hawu bantu abesibe ningabantu sibonge okuhle lani yenza nokuhle, hhayi kukhampeyina ngomlomo ikhuluma into ezenzakalayo. Kathi eziziminya lathi zalungiswe nkayi lapha kathi sokwathini ngoba laligijima lithi kuzayenziwa khona kathi selizaphinda lizositela ngayo lo mgwaqo lawayo. Hawu makhewakele sihloniphelani ibadala sivile, ake lenzeni into ekhanyayo ebantwini lingasenzeki odokothi bantu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi inkisela yaseMelika enothe ukwedlula umuntu wonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Jeff Bezos uphumelele izolo kuhambo lwakhe lokundiza esiya emkhathini, waphenduka esekumango ongamakhilomitha alikhulu phezulu lapho zonke izinto ezisemkhathini eziqala khona ukungabile sisinto. Ubehambe lomne wabo kanye labanye abantu ababili. Inkampani yezindaba AFP ithi umongameli wele mali umnumzana Hasim Goita utshele uzulu welizwe lakhe izolo ukuthi kalimalanga kusehlakalo sokuzama ukumbulala okwenziwe ngabesilisa ababili ngesikhathi esethempelini ethandasa. Singene kudaba lweMelika. Umkhakha we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi obizwa ngokuthi i-Delta variant ususabalele eMelika wagxila ngesilinganiso sokungamachumi ayisishiyangalombili lantathu ekhulwini 83%. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wogatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention, uDokotela Rochelle Walensky, ekhuluma kudale leSenethi izolo. Uthe mhlaka 3 kulinyanga umkhakha lo ubusumemetheke ngesilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okutsho ukuthi phakathi kwamaviki amathathu edluleyo kuphela ukhwele ngesilinganiso samachumi amathathu i-30%. Emelika, umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abangu 34 million njalo wabulala abangu 609,000. Lanxa amajekiseni ekhona abanye balokhe besala ukuhlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Lanxa umkhuhlane lo ubonakala ngathi ususiba ngcono eqinisweni ukuthi lapha eTexas amaviki wonala amabili adluleyo kuyezwakala ukuthi ama-numbers ayakhwela. Kodwa ke ukukhwela kwakhona okukhona esikubonayo ukuthi kungathi kuhlasela kakhulu emakhaya, ngoba abantu bemakhaya laba bemaphandleni yibo bangazange bavume ukuhlatshwa. Baba ngabantu laba bomisa intamo, ontamo zilukhuni, ontamo zibomvu. Baba ngabantu abangathi balalela kakhulu umongameli lo anowaphumayo, kungathi kasozaphume, kungathi ulempendulo, kungathi kuthiwa ngamanga ukuthi khona kulomkhuhlane lo owe corona. Manje ke sekungathi kuyabachaya, kuyachaya khona ngale. Sekungathi ama numbers ayakhwela ayaphezulu. Ngingatsho ukuthi labo abahlatshiweyo kakubachayi, kungabe kuyabachaya kodwa ke i-numbers zangakhona zinganeno kakhulu. Kuyakhanya ukuthi ngabe abantu kabahlatshwanga, ngabe kulo kufa okukhulu kakhulu phakathi kwabantu ngalesi sikhathi. Mina ngiyakholwa ukuthi ijekiseni le iyavikela ukuthi umkhuhlane lo ube nganeno.
Bakhona yini oyakuhlangane labo abalokhe bengathemba ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Labo bantu bakhona sibili abalokhe bengathi kabathembi, ngoba angikwazi ukuthi kanti ukukholwa kokhona kujule kanganani ukuthi umuntu esule ukubona lanxa abantu besifa. Baya kutshela bathi hayi, imoto azibulala abantu abaningi kudlula laba sebefile. Ye, amaframe ajina abulala abantu abaningi kwedlula laba sebefile. Bale ndlela yakhona abazivikela ngayo ukuthi hayi, lokho asilokuqiniswa. Engakutsho sibili ilapha eTexas bakhona, bakhona sibili abamhlophe futhi abatsho njalo. Kanti-ke ngapha kwelangakithi abamnyama balokwesabela okokuthi engxenye ivaccine le ayibaphathi kuhle. Ungathi nxa kuhlatshwa laphana kuyahlatshwa emhlophe, kuhlatshwe le mnyama khona laphana. Yikuthi babe bakwenziwa ukuthi bahlatshwe ijekiseni eyayingathi ngeyokubabulala. So ke laba abadala bakhona hayi ijekiseni balokhe bengathi kabayithembi le engabe iphiwa nguhulumende eyihlaba abantu abamnyama. Kodwa ke eqinisweni ukuthi baza kufa, bekufanele ukuthi ngabe bayathatha ijekiseni le ukuze ibavikele. Ngoba mina kangikholwa ukuthi umhlaba lo ungahlaba abantu ijekiseni ebulalayo.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Izakhamisi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuphazamisa impilo zazo. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo kwamadlambuzi ePlumtree. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Abangathanda ukulalela indaba zethu ebulenjini be-internet lingaya kukheli ethi www.voandebele.com kumbe liye kukhasi lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Yimi uNtungameli Nkomo. Thank you.